i-explanations zona ngokwazo zilungile thina ngesikhathi sethu sasizenza i-explanations kodwa sizenzela ukusiza abantwana singazenzeli ukusiza thina. Okubi ngabanye otishala lamhla ukuthi i-explanations lezana zenzelwa ukuthi bazuze imali thina ukutishala bethu babungokuthi sithanda abantwana, sithanda ukuthi abantwana baphumelele bese sizinikela ukuba ngutisha bakithi kulokuzinikela okuningi. Umuntu ngutisha sonke isikhathi, akula sikhathi lapho angasutisha khona. Ngibona indlela yokunitha abantwana imfundo emaklasini besenzela ukuthi bazawuya zuza imali ngakho. Abaswela ukusizwa kodwa bengelamali ke bona-ke sebethini ukuthi sebengomlahlwa phela. Thina abanye sikubona ukuthi okwakhathesi sekunzima ukuthi sikhuthaze i-explanation nxa kubhadalwa. Ngakho kuthiwa benza njengesasikwenza thina kungabhadalwa. Ngasithi namatitsha abalokutitsha ezifisini zabo.
Ugwalo le-new curriculum lona-ke kukhona okuhle ngalo yini?
Kwathi kuphuma umnumzana lokora abantu batshaya izandla, abantu badanile lo omutsha esesithi yena akuntshintshi ukuthi ngaqhubeki njalo. Yonke into ilobuhle lobubi. Ugwalo lolu lwezifundo lulakho okuhle kodwa okunye nje kusuka kube lula kuthephuke lo moya abantwana bangabe besajula ezifundweni. Okunye sibili kwenza amatitsha babambe lapha babambe lapha babambe lapha angabe besajula ekufundiseni abantwana ngoba usethatha lokhuyana athathe lokhuyana kusuka kube kunengi kakhulu sebethabisa abantwana nzima. Amatitsha phela kakhulu abasayanesikhathi sokuphefumula.